waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichame njani mthwakazi omuhle, siyahlangana kweza kusihlwa kumsakazo weStudio 7, ngomvulo mhlaka 7 kumfumfu 2024. Igama ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizokuthwa ukuthi ukuba bekhipha nge-president ntambama. Kathi ngo-7 okusenzeyo sale sazuyikholi ukuthi hhayi umdala ohlobo yenza i-decision eyedwa.
Kuvaleliswe uMnumzana Chinga Dube kobulawayo, yena owalwa impi yenkululeko obhubhe ngeviki edluleyo. Imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqalile namuhla, inengi lisithi lifuna kuthuthukiswe ingatsha ezigoqela ezemfundo. Sokulomnyaka kuqhamuke impi phakathi kwele Israel le Hamas. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abaphathi intambo bakahulumende labantu makhaza namuhla bavalelise uMnumzana Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, yena obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubaba uDube uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli yeMasoni Mnangagwa. UEzra Jesus Banda usipha lolu daba.
Bekunehlekana labantu namhla enkundleni imidlalo yeBaba Fields Stadium kunkonzo yokuvalelisa umunye retired Colonel Chinga Dube obhubhe ngolwesine ngeviki ephelileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wamnikeza isicoco selizwe. Kukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa iNational Heroes Acre ngolwesithathu. Umndeni kamuyi uthe uDube wayefisa ukuyancwatshwa iLady Stanley Cemetery kobulawayo. Umphathi ntambo kobulawayo unkosikazi Judy Ncube wabayesikhulumo esiqakathekileyo kule nkonzo ubonge bonke abaphathi bamuyi engezwa kahle esithi kuqondile ukuba ayencwatshwa eHarare.
Umsebenzi owenziwe ngodokotela omongikazi
umndeni kamuyi lawo uwonge kakhulu okwenziwe unkulumende loZulu. Indodana kamuyi uVusa Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kazange athandabuze ubuqhawe bukayise.
Sizokuthiwa ukuthi ukuba bekhipha nge-president ntambama. Kathi ngo-7 okusenzeyo sale sazuyikholi ukuthi hhayi umdala ohlobo yenza i-decision eyedwa.
Lokhu kugcizelwa nguSeneta Molly Mpofu kobulawayo othe uDube wayeyindoda emadodeni. Izikhulumo eziningi bezivuka emsebenzi kamuyi zisithi ube ngumuntu obemele uZulu njalo wayethanda ukukhuluma iqiniso. Umalumakhe uKennedy Sigoba ngomunye wabo.
Iqiniso amtshela lona ngelokuthi wothuthethe umuntu ozamthiyela.
Baningi abathakazelela okwenziwe ngomuyi uDube. Mnumzana Dodi Mphazima Khumalo uncume indlela elondoloza ngayo ezamasiko.
Njengesizwe silahlekelwe yilayibrari.
Umne wabo unkosikazi kamuyi uDokotela Malvin Maphosa uthi uDube lanxa wayekubandla leZANU-PF ubephila kuhle lakuba kumabandla aphikisayo.
Usisi uNomathemba kulosisi amlandelayo okuthiwa nguRosi othethwe nguSiphepha owayengumakhuzu we-MDC. Ubaba uChinga engumakhuzu weZANU. I-MDC leZANU zazingabonabonani. UChinga lobaba uSiphepha ngithulela ngelilodwa abake balwa phambi kwakoMaphosa kumbe behlangana eHarare.
Wayekubandla leMDC umnumzana Sam Siphepha Nkomo uyakufakaza lokho.
kwesikhathi laya criticize ngapha ngakithi lami ngim criticize ngakibo
umzimba kamunye uzalaliswa endlini yakhe ekhilani kobulawa yohanishwe enkambeni ebutholelwe elimparathi kusasa ekuseni ungakayi Harare lapho uzalala endlini yakhe eruwa kodwa ngolesithathu encwatshwa i-National Heroes Acre ngimele Studio 7 kobulawa yo igama lami Ezra Jesus Christ.
Imihlangano yokuthapa imibono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo. Iqalisile namuhla inengi lisithi lifuna kuthuthukiswa ingatsha ezigoqela ezemfundo lezempila kahle. Imihlangano le ibikhokhelwa yikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali. Njalo ikhangelelwe ukugqitshwa mhla ka-12 ngomgqibelo ozayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lunga lekomiti le umnumzana Prince Dube, omela intumbane njube edale lephalamende obekuqula elibhotabhote emathebeleleni North namuhla.
Iphakathi ngokuqoqa umbono kaZulu silandela okumunye constitution yeZimbabwe usection 141 oyiyo ethi khona nxa uminista wezemali ezaphawula ibhajethi yomnyaka olandelayo kuqakathekile ukuthi azuze umbono kaZulu azuze umbono wama-citizen eZimbabwe ngoba beyibo okufanele bathole ayesikubiza sithi ngama-public service njalo bekhuluma futhi ukuthi kathi uhulumende vele yena imali okufanele ayisebenzise okufanda ama-public service angayithola ngaphi kusiya ngendlela lapho abantu abakhona. So namhlanje-ke ekuseni siqalisile besiseninga endaweni okuthiwa yisinde sihambile senza i-consultation yethu kuhle babuya sinde abantu bafa imbono emihle kakhulu lokuthi kanti vele bona behlezi edinga ngale kuyini yako bona kuqakathekile okungapha uhulumende imali njalo imali leyo kwenziwa njani. Sasuka lapho kathesi ejotsholo ejotsholo lapho sesenzile kuhle sili abantu babuya baphaphose ngokufanayo imbono yabo emihle kakhulu kabi.
Lisuka lapha liya ngaphi kusasa lakwamanye amalanga alandelayo?
Ye kusasa sizakuya emangwe bochichi ntambama sesizakuzwa-ke ama-submitting abe evela abantu extra through the radio then ngolwesikhathi sizabe sisenzini yakobulawayo Ketobo Hotel ekuseni ngo-10:30 then emini sesisiya elobichini lelobhengula siyabe sesilobhengula wall ngesikhathi sika-2 o'clock kube kanti ngolwesine siza kuya ebubi ekuseni ngo-10:30 sisiya kudlalo futhi imbono kaZulu then ngolwesihlanu sesithetha sisegwanda ekuseni.
Abantu baluzwisisa yini lolu hlelo njalo banika imbono yabo bekhululekile khona ngapho ebhinga bonke bebezwisisa yini kumbe bekudingakala ukuthi kube nomunye okhuluma ngolimi lwabo?
Sivele sihlambe siqhubene bevele sikwazi kakhulu sikuqakathekisa ukuthi abantu abavela kuleso sigaba ikakhulu bengamalunga edalele lephalamende batho ukuthi bona bakhululekile ukuya ebhinga abantu kakhulukazi abavela emathebeleni notsho bevele singamalunga edalele lephalamende silabo abaphathi abahlonipheki abakhuluma ulimi lwedinga kube kanti vele bona abantu bedinga bayahlanganisa isindebele bayahlanganisa isitsonga so bevele kukhululekile wonke umuntu ekhuluma ngolimi alufisayo alusisekayo ngendlela ababuthe ngayo imbono yabo bekukuhle kakhulu very wonderful I can say.
Umnumzana Prince Dube umela intumbane njube edale lephalamende njalo ulilunga lekomiti yebudget Finance and Investment Promotion kuleyo nkundla obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esejotsholo. Abatshayeli bezimota ezithwala uZulu phansi kwenkampani yeBolt kwele South Africa okugoqela labeZimbabwe bakhala ngokungavikelwa inkampani le kulandela ukubulawa ngokudutshulwa komunye wabo ngabantu abangena emoteni yakhe bezenza abafuna ukuhanjiswa kwenye indawo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bajensele abatshayeli abaningi ngolwesihlanu emahofisini enkampani le eRandberg eJohannesburg ngemva kokubulawa komtshayeli weZimbabwe uNgugqulu Gaza. Abatshayeli laba bathwala abantu ngemota zabo besebenzisa inkundla yezokuxhumana enkampani yeBolt bathi sekubulewa abatshayeli abaningi kakhulu, abanye betshiywa belimele okwempilo yabo yonke, kanti abanye njalo sebethathelwe imota zabo ngenxa yokwehluleka kwale nkampani ukubavikela. Emfanekisweni kamabonakude egcwele bulenjini be-intanethi kubonakala abantu ababili bebamba uGaza inkunzi ngemva kokuzenza abafuna ukulayitshwa. Kade lapho abantu laba basuka emoteni kaGaza bese kubonakala yena esephuma angathi uyabalandela. Kulapho-ke omunye wabo omthululela inhlamvu okuyikho okuthethe impilo yakhe. Unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-e-Hailing Partners Council umnumzana Melithemba Mnguni uthi bahlangana lalezi zehlakalo mihla ngemihla.
Leli viki nje lodwa ashone ngalo, we've had abanye driver abawu-4 abashonileyo ngendlela efanayo bedutshulwa.
Umtshayeli wesifazana unkosazana Phumla Faye uthi lingozi iphindabili kubomama abenza lo msebenzi.
I-Bolt protect isenze last priority. I-priority yabo ama-customer, which is abantu laba abasibulalayo.
Omunye umtshayeli umnumzana Shane Dube uthi uBolt akufuna kibo imali yabo kuphela.
Njengoba manje sesifelwe ngumfowethu nangugaza la ulele la, why uBolt engasikhompaseti? Udutshulwe ngumuntu obe-requeste uBolt. And uBolt ma efaka amatripu akhe ingena iyatsho ukuthi unsafe area. But why ngendlela aba-strict ngakhona kithi engabi-strict emaclientini wakhe?
Umnumzana Mkhululi Dube laye ongumtshayeli uthi iBolt ilomlando wokubavikela.
The way a strict ngakhona kithi ama-drivers, uBolt akabe strict nakulaba gibeli bakhona ke. Mhlawumbe ngaleyo ndlela songabangcono-ke nama-prize konke abafoti ngabe bekhuluma kanjalo konke lokho into ezibalulekileyo.
Umtshayeli okhethe kwaziwa ngokuthi nguZwelibanzi uthi sikhona isisombululo sale ingxaki.
UBolt imali esimenzela yona iningi kakhulu. Imoto nemoto efakwa kaBolt iyafuneka ukuthi ibe ifakwe installwe amakhamera. Benze i-system lapho i-customer izokwazi ukuthi is-verify uma ingena ukuthi uye lo muntu lo.
Inkampani yeBolt yona ithembisile ukuthi izaphendula izikhalazo zabatshayeli laba kungakapheli insuku ezisikhombisa. Uhulumende weSouth Africa uphakathi wokubumba umthetho ozalawula ukusebenza kwamankampani afana lawo eBolt ngendlela ezavikela amalungelo abatshayeli laba. Usenjalo umzimba kaGaza uhle wathwalelwa eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona enyathi. Uchiye ingane eyodwa lomkakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu kwele Mozambique abathi bafuna kubuse elinye ibandla athi eleFrelimo lona eselibuse phose okweminyaka engamachumi amahlanu 49 years. Kulabanye njalo abathi kumele leli bandla liqhubeke lisembusweni ngoba lithakazelelwa nguZulu. Bakhulume lokhu ngesikhathi ele Mozambique lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press bona babika ukuba kulezulu elikhulu elesikhukhula uHurricane Milton okukhangelelwe ukuba lizakuna esabelene seFlorida khonapha eMelika kulandela ukuna kwelifanayo kuleyo ndawo kunsukwana ezedluleyo elibulale abantu abedlula ikhulu ezabelweni ezithiyeneyo njalo ladala umonakalo omkhulu. Iziphathamandla zesabelo seFlorida seziqalisile ukususa abantu endaweni okuza kuna khona leli zulu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden namuhla ukhulumisane losowabo wakwele Israel uMnumzana Isaac Herzog mayelana ngempi yase-Israel leHamas ngesikhathi kusanela umnyaka iqembu leHamas lihlasele kwele Israel labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okugoqela izizalwane zaseMelika eziphezu kwamachumi amane 46. IHamas yona okuthiwa yiMelika liqembu lezidlova amaterrorists yahlasela ele-Israel ngosuku lwanamhlanje nyakenye mhlaka 7 ngomfumfu okwabangela ukuqala kwempi phakathi kwe-Israel laleli qembu elokhe iqhubeka. UBiden utshele uHerzog ukuba iMelika izaqhubeka isima lelizwe lakhe lize linqobe izitha zalo. Wathi njalo ulusizi kakhulu ngokubulawa kwabantu base-Israel iHamas. UBiden uphinde waveza ukukhathazeka ngokufa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Palestine eGaza lapho i-Israel ehlasela khona ngamandla ilwisana leHamas. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
I-Israel yahlaselwa iHamas leyasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu mahlayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana labagulayo ezibhedlela. Yahlaselwa ngelokuthi yona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel baxashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC ikhotho enkulu yomhlaba yathi yona Israel akayime ukwenza lokho, ekayekela ukubulala abantu isididinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale ndima bani ekuqedeni limpi ngoba sesike sabona ikhuza ele-Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize, kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu, njalo ayisoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu mahlayana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaye izibhedlela, itshaye izikolo, ize itshaye nalapho okufundela khona abantwana abancane esikuthi kuse-crash kumbe ama-kindergarten. Khonokho mbone ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngeke imelane nayo. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitics zibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale lokhu ngoba abakhethiweyo abanye ngabo president abantu bayaphesaba ukuthi bangaphikisana ne-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile uDonald Trump esithi yena i-Israel kayithini, kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa le-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivelise silwa le-Iran, silwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyimpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu kuye kume ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia, labo China baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon phela kwezinye indawo bencedisana lamanye amazwe. Ngibonani khonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi iqinise ithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwa yimithetho yemhlabeni.
Umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseHarare. Kwezempilakahle namuhla sihlolisisa umkhuhlane we-hepatitis B onakho ukwenza umuntu abe lesifo semvukuzane yesibindi. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele eyezempilakahle e-World Health Organization ithi umkhuhlane we-hepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba lomkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. Kwele Zimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. Udokotela Matthews Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa igciwane yivirus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kulezibonakaliso eziningi zomkhuhlane we-hepatitis B.
Izibonakaliso ze-hepatitis zingagoqela ukuluza i-appetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze, azizwa dimiwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba le-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe le-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi i-jaundice, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo, lokho kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhithwa kuhle esibindini.
Udube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungashiyi into ezishapu khonokho besikutsho ukuthi ezinjengamanariti, uma usiyafaka i-tattoo make sure ukuthi yinariti entsha esebenza kuwe. And kulaba abasebenzi abahlaba ama-drugs, sithi vele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alunganga.
Unkosikazi Nethembe Chuma, umhlali wakoBulawayo owake wondla isihlobo esile-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu yikubona odokotela kusasemasinyane kanye nokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lo muntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelele ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamemetheki emulini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lo muntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili lamashumi amahlanu, i-254 million, babanjwa ngumkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi i-1.2 million babulawa yi-hepatitis B. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku-WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi sebamukele ukufakwa kwelitshe lesikhumbuzo elakhelwe owayeyinduna enkulu uGampo Sithole wakuqala. Bathi kubalulekile ukuba kukhunjulwe abasungula isizwe samaNdebele ngalindlela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kugcwele abantu esigabeni sakoGampu eMangwe ngolwesihlanu okuvulwe okusemthethweni ilitshe likaGampu wakuqala oloyisemkhulu uMagogo Sithole owalwa izimpi evikela inkosi uMzilikazi owamncedisa njalo ekusunguleni isizwe sikaMthwakazi wasala enkundleni okwakubambane impi yakwaZulu leNkanyamba kwathi esikhundleni sakhe kwathatha indodana yakhe uMaqhekeni Sithole. Abezomdabu bathi ukwakhelwa kweliba lenduna le kuveza ukuba wadlala indima enkulu ekubunjweni kwesizwe sebele. Ilitshe leli livulwe yinduna u-Ashel Gampu IV isethula inkulumo yayo ngemuva kokwembula lesi sikhumbuzo. Induna ikhuthaze abantu ukuba beziqhenye ngobuntu babo. Induna esanda kubekwa uMorning Manguba Moyo utshele abasembuthanweni lo ukuba kumele abantu badonse kanye kanye ukuze bathuthuke ngemfanelo.
Masihamba siphila kuqakathele kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singomani.
Bekulenkokheli zomdabu eziningi emkhosini lo ezigoqela induna uFuyane, uMathema, uDakamela, uMafala, uBhidi labanye abakhuthaze uZulu ukuba ananze amasiko ngokupheleleyo. Induna uMbusi Bekithemba Dakamela Ncube webabambeni enkayi uthe kumele inkokheli zomdabu ziphathe kahle uZulu.
Nginje nginguChief Dakamela enjenguChief Gampu akusithi esakhethwayo ukuthi besibe zinduna namhlanje, kodwa kwakhethwa okhokho bethu ababetshengisa ubuqhawe, ababetshengisa ubuntu, batshengisa ukuthi balama lobuciko bokuthi bekhokhele.
Abezombusazwe labo bebekhona emkhosini lo. Umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthe kuqakathekile ukudlelana kuhle labantu. Ubekhona njalo lomele iMangwe edale lephalamende uMnumzana Dingi Muziphuthi, yena okhuthaze abantu ukuba belobe imbali yesizwe sikaMthwakazi njengalokhu okwakusenziwa ngabamhlophe.
Sikwenza sikakule imgido le esibona isenza ngabantwana, kakule isalamiya esibona isenza ngabantwana.
Kukanti lo mdeni wakoGampu Sithole uthakazelele ukwakhiwa kwelitshe lesikhumbuzo likakhokho wabo unkosikazi Shila Sithole. Isizukulwane senduna uGampu Sithole 1 uthakazelele okwenziwe lapha okulele khona induna le.
Chief Gampu was a highly esteemed chief general of King Lobengula.
Kubikwa ukuthi induna uGampu yayilamakhosikazi alitshumi lambili, abahlanu babo kwakungamadodakazi omzawo wakhe wenkosi uLobengula. Ngimele iStudio 7 iseMangwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leHighlanders bathi baqoqe phose inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika emcimbini abawenze izolo eHighlanders Clubhouse kwaBulawayo. Benze lo mcimbi kulandela ukuhlawuliswa kweqembu leli inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000 inhlanganiso yenguqu iCastle Premier Soccer League, kulandela ukukhalala umdlalo owawuphakathi kwalo lelesimbabhora kunkezo yeChibuku Cup kumaviki amabili edluleyo. Abaqoqe umcimbi lo babonge kakhulu okwenziwe ngabalandeli beHighlanders besithi imali le izanikwa iziphathamandla zaleli qembu. Hayi ke, sesifike emaphethelweni zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.